Impilo ekhona babugande elizweni lakithi iyo esisenza ukuthi abantu abaningi behlale behlutukele izinhliziyo ngaso sonke isikhathi okuyimbangela yokuthi abantu begcine bebulalana mahlayana ikakhulukazi abantu abathandanayo. Nxa ukuthi umuntu ongumama ebona ukuthi ubaba wangikhaya akayenelisi ukuthi athengele abantwana noma ngithi asupport umndeni wakhe ngendlela efaneleyo, kuba lokukhonona thize noma kuba lokungasakhulumisani kuhle noma kuba lokude lelana noma lokuphendulana ngamagama angalunganga, ukuthi inhliziyo zihluthu kanje kanjalo, kwenziwa ikuhlupheka, kwenziwa ikuswela izinto eziyizidingo ezifanele ukuthi ngabe ziba khona emdenini. Yimbangela enkulu kakhulu le eyiyo eyenza ukuthi abantu ekugcineni begcine sebethatha amanyathelo esiwabonayo kulamalanga, esibona ukuthi abantu abaningi bayabulalana, abantu abaningi benzana izinto ezingalunganga, ikakhulukazi labo abathandanayo.
Manje ngokubona kwakho kungalungisiswa njani inani ngali lokhu liqansa?
Ukulungisisa udaba olufana lalolu ukuthi siqale sikhulume ngendaba ezokuthi i-economy yelizwe ingalungiswa njani, okuyiso isiqoqoqela sodaba. Impica abadala leyo babugande, ngoba nxa sithi siyakhangela into enzima njalo esesekatshana layo ukuthi singathi izinto zizabuya zilunge noma zenzakale ngendlela inenge elifisa ngakhona. Kodwa ke esingakutsho nje esingafisa ukuthi uZulu wakithi nxa engazama ukuthi babe lokubekezela njalo abaqakathekise uthando kakhulu, njalo babekezelelane babekwazi ukuthi lokho abakuswelayo izidingo zabo lezi abazidingayo abangazitholiyo ayisikuthi yibo bodwa bengumdeni abaziswelayo, kodwa ilizwe lonke lukhangelana lodubo olunjalo. Yingakho kudinga kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi ubaba lomama ababambane, yiyo indlela batshengisana uthando, yindlela engenza ukuthi le ndubo lezi ababekhangelane lazo bengazikhangeli ukuthi mhlawumbe ukhona oyedwa ofanele ukuthi mhlawumbe akhangelane lolu dubo, kodwa bakukhangele bakubona ukuthi ludubo olukhangelana labo bonke bengabazi zali njalo okudinga ukuthi ababambane izandla ukwenzela ukuthi uhambo lolo abaluhambayo olunzima kangaka benelise ukulunqoba. Ngoba ngaphandle kokuthi bafake uthando phakathi, udubo olukhona lolo olokufa ngendlala suku zonke alusozeleliseke ukuthi luzwakale noma lwehle kuhle komunye, ikakhulukazi kubo mama, ngoba mama kakhulu yibo abasuke bekhangelane lokuthi abantwana badlile, abakhangelane lokuthi ekudliweni ekhaya ipressure ibaningi kibo, ekugcineni sokuyasukusenza ukuthi begcine sebephendulana nzima labo baba. Yikho esingakufisa nje yikho kona ukuthi asizameni ukuthi singuZulu waseZimbabwe asipendi lokubekezelelana, njalo sizameni kakhulu ukuthi sigweme amanye amazwi angenza ukuthi abanye bethu bahlutukele izinhliziyo.